Ukulwisa nalo ufuthela naphakathi kwabakhokheli bebandla le-MDC abathi umnumzana Nelson Jamisa lonkosazana Thokozani Khube kuyaqhubeka. UMakhube uthi ibandla lakhe selixotshe uJamisa, kuthi abakhe uJamisa besithi uMakhube uyazikhohlisa. Kuliviki abakaJamisa babe lomhlangano baphuma lezinqumo ezithize ezigoqela esokuthi kabasoze baguqule ibizo bazaqhubeka beyi-MDC Alliance. Njalo kabasoze bavumele uMakhube behluthuna impahla yebandla. Lanquma njalo kuba amalunga alo asengabuyela edalela ephalamende kulawo akade ekhalala, kodwa kulamanye akade engakhalali ayiwo anakanelwa ukubana asekela uMakhube. Yena uhambe ethuneni likamnumzana Morgan Tsvangirai labanye bakhe abaguqela umnumzana Douglas Monzora bayathethela kunsukwana ezedluleyo besithi idlozi likaTsvangirai kumele libaphathise banqobe uJamisa. Le yinto esolwe ngabaningi besithi lihlazo. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxhume isiphathamandla se-MDC Alliance eMelika umnumzana Tim Murengai lo mgcinisihlalo we-MDC kaMakhube eMelika umnumzana Dan Moyo. UMurengai nguye osungula lingxoxo.
Thina asimangalanga ngento eyenzakaleyo ukuxotsha u-advocate Jamisa, but thina sithi ngokwama-newspaper ngoba i-alliance isayenza i-national standing committee izolo le National Council bahlala phansi, but u-advocate Jamisa lama-MP ethu azamelela i-alliance, so akula muntu othothiwe u-alliance.
Mnumzana Moyo nangu Murengai yamuza lapho uthi hayi ubaba uJamisa kalikwazi ukumxotsha ebandleni elingasilo lenu.
Hayi ngiyamuzwa uMurengai. I-problem kakhulu esilayo njengamaZimbabweans yikuthi umthetho sesakhetha ukuthi singawulandeli, and yiyo into ehlupha kakhulu yona le esiyilwisa lezanu everyday, ukuthi le-constitution eyelizwe ecacayo ukuthi abantu bathithwa kanjani, baphiliswa kanjani, yiyona i-constitution egadayo ukuthi ilizwe libuswa kanjani. Kunjalo nje la kumabandla emaphathini la kulama-constitution agayidayo ukuthi iphathi iqhubeka kanjani ngomsebenzi wayo. Thina njenge-MDCT sangena ku-alliance lamanye amabandla sisiya kukhetho lika-2018. Sile alliance agreement ecacayo ukuthi amabandla la a-independent ngama-individual parties, therefore after i-election amabandla lawo ayabuyela back to kumaphathi abo. Sasesibona ke ngokushona kukamongameli wethu Morgan Tsvangirai kwaba loku lesiphithiphithi esokuthi ubani ozotake over, to a point ukuthi oJamisa bagcina bethatha over ibandla ngodlame. Bathe benze njalo uMakhube wasesithi makunjalo mina ngiyaqhubeka le-MDCT ngizoya ku-extraordinary congress. Wakwenza lokho oJamisa bathi hathi nasesizimele sesiyi-MDC alliance, bayenze yabo i-congress. And then kwayiwa e-court ke kuchallengewa udaba lona lolu. OJamisa badliwa i-court yathi, i-high court yathi no, according to incwadi esilazo thina i-alliance akusiyo party, bekuyi-coalition eyamaphathi amaningi, amaphathi angu-7, and therefore lina njenge-alliance alisiyo party.
Mnumzana Murengai uyakhuluma lapho Moyo. Sibonile njalo ibandla lenu liphuma lesinqumo sokuthi amalunga enu kusamelanga aye edalele ephalamende. Kodwa sibonile amanye lanxa nje bemalutshana eqhubeka ehamba edalele ephalamende. Konoko akuvezi yini ukuthi omoyo omakhube bakhona amalunga ephalamende abasekelayo?
Into yena leyo sizayibona ngokuhamba kwesikhathi, ngoba okwakhathesi siyabona ukuthi ama-economic conditions eZimbabwe vele akuhlungu kakabi. So abantu amalunga ethu angaya ephalamende, that's where they're getting their monies from, thengela abantwana lokuthengisa isinkwa lani lani. So lokho kokuthi basekele uMnumzana Thokozani Khube lo labomoyo, I don't think that's the accurate definition. Futhi ukubuyela emuva ngiphonge ukuphendula mbijana, ngoba asifuni ukuthi contesting indaba le ukuthi court yathi thina sathi thina sithi singabuyele emuva sihambe kwi-election ka 2018 siyabona ukuthi obaba umoyo labo makhuphe ku-MDCT bakhontesta as a party bayenza yabo i-congress kwaqhubeka kunjalo badliwa baba le 45,000 votes all over Zimbabwe thina saqhubeka la yethu party i-ANC alliance sahamba sanqoba saba le 2.6 million votes so okwakathesi enye into abayikhohlwayo ujustice I think uPatel wathi yena ye izinto zazimele ziyenze kanjalo but the decision is moot esitsho njalo esithi it's moot because events have overtaken izinto zazimele ziyenzakale ngesikhathi sonaleso so into esiyitshoyo thina sithi hhayi qhubekani lo msebenzi we-MDCT yena leyo yiphathi yenu asilandaba lakho lokho thina i-MDC alliance sizaqhubeka ngomsebenzi esanikezwa ngabantu ukuthi sibamelele ezindaweni eziningi
Baba Moyo sikhangela olunye udaba njalo sibone uMakhupe labo Monsora labo Komichi besiyathethela ethuneni lika babu Morgan Tsvangirai besithi bacela abancedise banqobe uChamisa ayisilohlazo yini lelani
akulahlazo lutho mpo kaNkomo ngoba singabantu besintwini thina ukuthethela amadlozi lokuyakhuluma labafi emathuneni into evele ivamile ende lusiko lethu njengabantu thina sithatha ukuthi umuntu maSFP eseshonile wangcwatshwa then sokukhohlakele ngaye
umnumzana Den Moyo umgcini isihlalo weMDCT eMelika ubexoxa endawonye lesiphatha amandla seMDC Alliance umnumzana Tim Muringai ngasemeli kanjalo kungxoxo ebilawulwa nguNtunkameli Nkomo kwestudios.